Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obese phayindaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 12 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kuqhamuka ingxabano kubandla lesi-CCC kobulawayo phezu kwesinqumo sokuba amakhansila avotele bani ukuba ngumeya lomsekeli wakhe kunye lamakomiti.
Hayi lokhu ngamanga aluhlaza Joko, akulanto enjalo, akuzange kufakwe imigoqo, njalo abantu abatshelwanga ukuthi kuyaba lama-recalls nxa kungaba lo muntu ovotela omunye.
UZulu sele ebambe owangaphansi kulandela ukwethulwa kweluhlu lwabaphathintambo ikhabhinethi ekhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ebalisa indodana yakhe lomzukulu wakhe.
Ngiyokuguqula inotho mbe ngiyokuzisebenzela njengemuli. Bayabuza bathi kungani upresident esefake izishoko zakhe kukhabhinethi.
Okunye okudanise abanye kukhabhinethi le ukuthi kulabantu abalutshwana abadabuka ezabelweni zemandebeleni.
Yes, abanye bathi abantu bathebeleni balutshwane kukhabhinethi. Kodwa uphinde ubheke ngendlela yokuthi nxa upresident ekhetha abaminista kanti bekhetha bephathi yakhe abawinileyo. So bavele balutshwane abezanu p f abawina imathebeleland.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuqhamuka ingxabano kubandla lesi-CCC kobulawayo phezu kwesinqumo sokuba amakhansila avotele bani ukuba ngumeya lomsekeli wakhe. Amanye amakhansila atshele iStudio 7 ukuthi batshelwe ukuthi bengayekela ukuvotela umnumzana David Coulthard ukuthi abe ngumeya lomsekeli wakhe umnumzana Donaldson Mavuto bazaxotshwa ngohlelo lwe-recall. Amakhansila la acele ukungavezwa amagama athi okunye okubacunulileyo ukuthi kukhethwe abagcinisihlalo bamakomiti ekhansili abangayisibo bakobulawayo. Kodwa isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa ukutshaye indiva lokhu.
Hayi lokhu ngamanga aluhlaza Joko, akulanto enjalo, akuzange kufakwe imigoqo, njalo abantu abatshelwanga ukuthi kuyaba lama-recalls nxa kungaba lo muntu ovotela omunye. Mbona ngani ikuzama ukuthi into ebiyenziwe ngendlela ehlelekileyo ebukwa umhlaba wonke ukuthi leyo nto ithole angani ukungcola, angithi? So asithandi ukuthi singcolise umsebenzi omuhle owenziwe ngabanye. Into ekhona kubizwe ama nomination phakathi eCity Hall. Kwatholakala ukuthi uSenator Councilor uSodolobo uDavid Coulthard uqanjiwe. Kwatholakala ukuthi uyoseqanjiwe. Right. Uthe seqanjiwe laphana kwaye kuthiwa ama-secondars. Ama-secondars abantu abasekelayo. Kwatholakala ama-secondars. Kwazobuzwa ke ukuthi ukhona yini ongabe ethanda ukuthi aqambe omunye umuntu kwabe uselakala. So lokho ukuthi kuthiwa abantu bayalisa amboni kuliqinisa. Into ebivele isobala yikuthi nxa kade kulomunye umuntu obele efisa omunye ukuthi athathe leso sikhulu, bembona ngani yikwesaba ukuthi umuntu lo beyadliwa kukhetho. Uthi nxa ungamali uDavid Coulthard ube losekelo olukwanileyo, amakhansela amaningi ebemsekela. So mbona la abantu babethukile baswela indlela ukuthi bafake owabo umuntu behlulekile ukufaka kwabo umuntu sebeqamba amanga besithi uthiwa bethuselwe ngendaba zama-recalls.
Njalo sizwa kuthiwa kulokukhonona ngendlela okukhethwe ngayo abagcinisihlalo bamakomiti, kuthiwa lakho bekufana lendlela okuthiwe bekhethe ngayo bengayekela bebetshelwa khonokho kuthiwa bazaxotshwa.
Lokho ngiyaphinda futhi ukuthi kalisilo qiniso, lokho ikuzama ukungcolisa into ehlelekileyo, umsebenzi ohlelekileyo ngokupheleleyo umsebenzi obukekayo owenziwe ngamakhansela akobulawayo. Into ekhona ukuthi wonke umuntu ukhululekile ukuthi acambe umuntu amfisi afisa ukuthi abe khona. Kodwa engibone ukuthi kwesinye isikhathi abanye bebengasebenzanga phambilini kwesikhathi ukuthi bethole usekelo. So osokwenzakala ukuthi nxa sebedliwa sebezama ukuthi bethole izizathu ezokuthabisa abangani babo. Lokho alisilo qiniso njalo into esiya esikhuthaza ukuthi nxa kwe kwaba lomsebenzi onje sibabantu abajabulela umsebenzi omuhle owenziweyo lokuthi sibe sidinga isolo lapho ongamelanga khona sithole leyo nsolo.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Kusenjalo umnumzana Albert Mhlanga oyingumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo njalo ekubandla le-CCC utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi kuyadanisa ukuthi sekulomeya ongumlungu lomsekeli wakhe ongadabuki esigabeni semandebeleni ngenxa yokuba nguntando kayiphikiswa kamkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa.
David Coulthard ayisuye wafuna ukuba ngumeya njalo uChamisa ayisuye wafuna thina labe civic society sayivumelene ukuthi at least kasinikwe ithuba lokuthi sizigedele umeya lo deputy mayor. UCoulthard kakula muntu oneproblem laye obulawayo. Manje into esiluhlupho ukuthi yena uColdade engakangeni uyasunga esongela ikhansili esongela icorruption engakangeni konke lokho kuhle kwethusa abantu bakobulawo. Uyakwazi ukuthi amakhansila abengawe MDCCC yena la MDCCC songayela esihlasela amakhansila ethu engakangeni siba lokwethuka kakhulu ukuthi kanti ujongeni ngoba ngendaba zepolitics besikhangele ukuthi omunye umuntu ozacriticize amakhansila ethu ngowezano hathi yena sisebenze laye ube yi-senior leader yikho esimesabela khona. Okwesibili thina silokudana njengobulawayo asisela meya wesindebele asisela deputy meya wesindebele emzini wamakhosi lokho kuluhlazo olukhulu ekuraidiye uColdade abe ngumeya bese kuthi lilo landelayo laye abe ngumuntu wesintwini ngoba baningi hhayi lapho besingabe sihlezi kuhle lathi yena odumisana inkomo bekuqondile ukuthi abekele kumbe silabo edwini silabo sikhululekile moyo pho nxa sokuyaba le directive ukuthi asisela meya wesindebeleni asisela deputy wesindebeleni konke sokuthiwa kusuka eHarare singabantu bebandla kodwa hhayi lokhu kubi kusiphathe kubi kakhulu.
Umgcijo wakho wakuqala uthe kuyethusa ukuthi ubuya esonga umnumzana Coulthard esithi inkohlakalo lokho lalokho kuyini okwethusayo nxa kuyikuthi ufuna ukulungisa okuhluphayo?
Okuzasihlupha sesithe sabona ukuthi laba bantu kabameli thina sokufanele bayecele imvumo ngakho konke okwenzakalayo eHarare kanti thina besicabanga ukuthi ngabantu esizabe sibathuma njengezithunywa zethu. Lokhu sokuthi kwabasebala ukuthi thina njengabantu bakobulawayo asena control over these people sizabona ukuthi sizenze njani ukuze ubulawo ube back ebantwini bakobulawayo.
Kodwa okwenze bagcina bevotelwa bengaphikiswanga kuyini?
Kube nzima kakhulu abantwana abangamakhansila ngoba kimi bancane babethwele nzima betshelwa ukuthi ozakavotele omunye umuntu ongashiwe lowo okhithwe ubukhansila kuyaphela.
Ubona ingani bazaqhuba kuhle yini umsebenzi? Singabona i-service delivery iguquka.
Hayi kabala power yakho mina ngibe lobaba uJustin Dabeni ngudeputy wakhe. Thina we-executive mayor we are above ama-town clerks, we are above ama-directors. Singela minista futhi ongasicontrola. Labapho ngama-ceremonial mayors okwakhe uColdade ukuthi nxa kuthe kwaba labantu bemzini ezobabingelela nxa kuthe kwakho iklinika ayi-officiator. So umsebenzi wabo uzafanana nje lamakhansila. That's why kuthiwa ngu-councilor mayor. Kala power inganani even amathenda lawa engizwa bethi bazawarivesa kunzima ukuwarivesa. They can just review them bawarivise kodwa awuwakhansili ngoba kulama-damage abakhona ungakhansila. So ikhansili ngokwazi kwami iyabingela mali yokubhadala lawo ma-damage. Ngithemba bahambile ku-training hhayi bafundile ayisikho lokhu ukuthola nxa ukhampena yikho zakuthola susekhansilini hhayi kwehlukene.
Ngezinye indlela kuzaqhubeka kulukhuni ukuthi idolobho lithole amanzi ukuthi idolobho lihlanzeke lokunye nje okuhlupha abantu kubuthwe izibi labathengisayo bengagcwali indawo yonke.
kuzaqhubeka kulukhuni ngoba kathesi uminister nguye okontrolayo. Ama-provincial council ngithemba njengobana izano bezingenele bebodwa, uminister sezasebenza labo inkondansi nabo.
Lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga owayengumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo njalo waba ngukansila ekubandla le-CCC. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. UZulu usele bambe wangaphansi kulandela kwethulwa kweluhlu lwabaphathintambo iCabinet ekhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ebalisa indodana yakhe umnumzana David kudakwashe Mnangagwa ozakuba ngumsekeli kamnumzana Mthuli Ncube kugatsha lwezemali lomzukulu wakhe umnumzana Tongai Mnangagwa. Ukudakwashe ngomunye wabathole izicoco zama-degree ngeviki edluleyo ekolijini le-University of Zimbabwe. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ususwe kugatsha lwezempilakahle kwafakwa umnumzana David Mombeshora. Abanye bathi uluhlu lolu ngolungathembisi ukuthuthukisa ilizwe olungakaze lubonakale selokho ilizwe lathola uzibuse. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Bayazibuza ukuthi ihloseni ngeyokuguqula inotho mbe ngeyokuzisebenzela njengemuli. Bayabuza bathi kungani upresident esefake izihlobo zakhe kucabinet. Kuministry of Finance sibona kulojaha ongudeputy bonaphana ozasebenza lomthuli okuthiwa ngukhula Mnangagwa. Siye kuministry of Tourism sibone njalo kulojaha ozasebenza lo mama uRozi okuthiwa nguTongai Mnangagwa. Bathi lokhu kuhlukumeza umzimba ngenxa yokuthi uhulumende lo sokukhanya ngani ngomdeni. Bayazibuza ukuthi kuswelekala abanye abantu na ede bengancedisa uma befuna ukuthuthuka abangancexhasisana ngeze umnotho leze tourism bafaka abantu singafaki ngebuhlobo esithi nepotism. Ngitsho le constitution yeZimbabwe ayifuni abantu abalenketa abachabi abathanda ukusebenza lezihlobo zabo kuthiwa yinepotism. Namhlanje upresident sekhume wacamula iconstitution ngoba sefake abomdeni wabo.
Kodwa libona izasebenza kuhle yini iCabinet le okokuthi ingenelisa ukufeza injongo zikahulumende?
iCabinet le inkulu, ngabe uhlanganisile amanye ama-ministries aba ngama-departments njenge-Ministry of Higher and Primary, ngabe zihlanganisiwe? Sabona njalo se-create amanye ama-ministries ngaphandle kokunciphisa iCabinet. Abantu babamba umlomo ngaphansi besithi gala abacebisi na abazamxhasa kwenzela ukuthi iZimbabwe economically, socially and otherwise iguquke, hashi ukudla ingqoqezi zomlomo. Abantwana abasakwanisi ukuya ezibhedlela, abagulayo abasazuzi imithi, laba funa umsebenzi akusenamsebenzi ngoba babona ngokuthi iCabinet le inqele njalo iphungufaka dobha abantu abangalam history abangaziwayo ukuthi bake benzani. Sibona ngani konke lokhu kuzabhijiza umnotho wethu ngamandla. Yikho ke thina sisithi kungcono sivumelane njengamaZimbabweans siqalise i-new election ezakhipha uhulumende wabantu, hhashi ukuhamba nehulumende engawinanga ama-election usuzabona sebesenza ubugweregwere faka izihlobo zabo. Konke lokhu kubuhlungu, kuhlukumeza umzimba, kukhombisa ukuthi lapho siyakhona kumnyama.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Kunjalo nje okunye ukudanise abanye ukuthi kulabantu abalutshwana abadabuka izabelweni zeMandebeleni. Kodwa ingcwethe ecubungula izombusazo omnumzana Methuseli Moyo utshele Studio 7 ukuthi bekunzima ukuthi umnangagwa akhethe abavela esigabeni seMandebeleni ngoba bengavotelwanga ngobunengi abezanu PF abadabuka kulomhlubulo welizwe.
Sibonile i-cabinet ka-president ngathi i-cabinet entsha ngokuthi ifakwe lamuhla kodwa abaningi ngithi uminista abaningi abanye baphendukile njengominista bebekhona abadala kwazofakwa nje abatsha labhala laphana kunzima ukuthi kuthiwe ukuthi bengenelisa yini basoze benelisa. Sizabona ukuhamba kwesikhathi ukuthi basebenza njani kodwa singakubheka ukuthi ubisele umthuli Ncube ku-finance laphana. Kungabe kunzima ye kodwa umthuli uyatshengisa ukuthi ulawo amacebo ulayo ingqondo yokuthi kumele kwenziwe njani loba kwesinye isikhathi nje umumo usuka umehlule. Abaningi ababiselweyo ngominister njekade bevele bekhona kunzima ke ukuthi ngezindlela kucace kuhle ukuthi kulontshintshobani olungaba khona mbona ungaswela ngalo. So kusitsho ukuthi yena upresident ubanika amandla anjani i-freedom enganani ukuthi ba-implemente bebenze lokho ababona abantu akunganceda ilizwe ngoba kwesinye isikhathi usuka kuxubane i-politics le-administration. So-ke kuza kubonakala kuya kwesikhathi ukuthi basebenza njani.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani nga ekhethe obani kumbe ngabe ukhethe njani ngoba sizwa ikakhulu abemhlubulweni weMandebeleni labo bekhala kubana hayi kungani ubengabhekanga khonale ungathini unalo
ye ungabheka i-cabinet yes abanye bathi abantu bathi uzindwa balutshwane ku-cabinet kodwa uphinde ukubheke ngendlela yokuthi nxa upresident ekhetha abaminister anti bekhetha bephathi yakhe abawinileyo so bavele balutshwane abezanu p f abawinayo eMathewland njalo kumele abheke ukuthi bona ababawinileyo yibaphi vele abakwona sokuba ngominista kusiya ngezinga lemfundo langomsebenzi abawaziyo so kutsho ukuthi-ke ubevele elalokho kodwa i-limited choice ubengela bantu abaningi so ubekhetha kubona ababakhona yebo ye abantu bengakhonona kodwa ayikhala iprovinsi njengobulawayo wanti iZanu PF yaphuma le 0 out of 12 so ke kutsho ukuthi akula muntu wezanu okade khona kobulawayo owinileyo kubengamfaka yikho-ke okudala khona ukuyala kodwa uzamile upresident ngoba nxa ukuthi uyakhangela bakhona amaminister sikhuluma ngomthuli Ncube sikhulume Thembiso Nyoni o Edgar Moyo abangama full cabinet ministers abafakileyo yikho ke vele anti izikhundla zona zilutshwane njalo ama province maningi angu-10 so ke nxa uminister bengaba ngu-30 utholakala ukuthi abathize besithi 3, 4, 5 bavela ngapha ukunanzelele lakho ngokuthanda ukuthi hayi mana ngibafake ngoba loba abantu bakibo bengasivotelanga kakhulu kodwa kwezinye indawo basivotele soke wasekhetha kubo nabo.
Hello ke ngumnumzana Methuseli Moyo ocubungula izombusazwe. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi bonke abafungiswe ukuba ngamalunga edale lephalamende kuzamele baveze inotho abalayo kungakedluli inyanga kaLwezi. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi oke waba ngumeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Joshua Teke Malinga uzabekwa emathuneni National Heroes Acre eHarare ngomgqibelo. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Le nto ekhulunywa yi-ANC le ukuthi kuthiwa bazothatha amasotsha lamapholisa beclean i-South Africa bekhipha ama-foreign yikudakwa lokho yikukhuluma umbhulu lokho abakwenzayo lokho amazimbabwe kuzamele asuke lapha ahamba ayegcwale e-South Africa ukusukela manje kusiya next year yikukuhlanya lokho abakukhulumayo ngoba uramaphosa bafikile mbala urayibona athi bekhuluma nje emalangeni be isapoti izanu manje uramaphosa beqinisa ilokhu zenamakhaya sizabe e-South Africa ezo tsovu mnanga afethu wethu ngu president manje bezo sizo zotshela abantu bese bafika ukuthi kona kumele bekhipha ama Zimbabwe bachaze bekhipha ama foreign bachaze ukuthi niwaye bedlala ngabantu bezimbabwe so le nto abayenzayo leyo ukuthi imvuluzela le ukuthi imvuluzela le abantu bezimbabwe kumele basuke manje by South Africa ngebutswana la wonke amazwe asesadaka ukuze bebone ukuthi uhulumende lo usifakile siyasithe simfakile uhulumende wezigebenga lo okhona manje ufakwe yifezi ungenelele ngenkana sohulumende okhethwe ngabantu sifuna ukuthi aphume sifuna kwenza ukhetho olutsha khathele ngalabo abantu labo le South Africa lo Ramaphosa lofikile mbalwa sikhathele ngabo ngiyabonga ukukhuluma ngomasenga ngapho kobulawa ephumule emadokini
Studio 7 bantu bezimbabwe lonke jikelele asitsheleni lo muntu athatha abantu abakhaphumakhana kibo kusezambia lapha sezama ukushaya khona ikhulu kwayehlula angazi ukuthi ulwane ukuluya kwazini ngoba the time izipra forces ithathile izwe bathi wayecatshe emanzini ekhiphela amakhala phandle njengengwe bathi wayeyingwenye igama elithi crocodile lavela khonapho kubalekele emanzini akathathe abantu abakhe ahambe wena mugwadi ngini kusemozambique hambo zambu ukhansele emozambique walitshelwa ukuthi izimbabwe ngemaforeign waliyuropa kulo nyaka kuyagcina and ekugcineni kwenu asazi yabalekela ngapho yazisilani ukuthi silikhangele thili sesibona siyaphelela ngapho
kum kutshelela ke ngibonge nami ukuthi ngibe khona nami ukuthi ngirekhode nami ku Studio 7 akuna into eningi engizayikhuluma into engikhala ngayo ukuthi ke hayi ama supporters bafanele belandele umthetho ngoba lapha singakhangela ngokuthi kuthiwa ama players ama supporters e Islanders angena e-stadium akahlela kulabanye abantu ezingathi thina ngama supporters kulama supporters kulama sympathizers kulama members a member can't do that yebo ama players lawo adlala under protest makukhulu ukuthi kulento engekho ewrong enzakeleyo siyazi thina kudala suka le Islanders kuze kuyefufa ulokuzeni ukholethi bahlangene ebulawa eHarare kudlala iChibuku trophy yabuya yabuyiselwa lapha kwadlalwa wrong vele kungafanelanga ukuthi buye edlalele Rufaro kodwa ke lapho what we lost umuntu okuthiwa kholethi bahlangene that was in 70s so ke okunye okwenzakalayo ekhaya ibuzwe ilizwe libuswa ngenye indlela esingakaze siyibone umuntu engalale ephuphile eqaphwe eqethukile uvuke ecabanga ukuthi hayi namhlanje mfaka ubani lobani vele ngakubo kutathe umuntu owaresignayo ukuthi hayi kuthiwa urepile uyabuyiselwa futhi emsebenzini njani ngoba umuntu lwana wakubona ukuthi akuhambi kahle kodwa uyabuyiselwa emsebenzini hayi ilizwe libuswa ngabantu abanye abazicabangelayo kwabo hayi angazi ukuthi basithatha phi isibindi esingakuthatha ilizwe bezokwabo thank you
right mina ngikhulumayo ngomfokanhliziyo ophokanhliziyo shiwa oh ya kodwa wethu shiwa ezimbabwe hayi kuzima shiwa abantu sebe kuyizwe balenze ngani ngokwesobhu asongwesobhu kuphela lokho ngaso kufilthona ngezibongo hawo bakuthi sophephe laphi inkosi yami hawo bakuthi shwa kuze kube nini shwa lo nyaka besizamile abantu bebezamile ithemba labantu liwele phansi lo nyaka bakuthi hayi kodwa asithemba lokuthi kusalunga asililahle ithemba lokho esilibeka lapha ithemba ukuthi kuyalunga kuphela kube kusafika ku 2028 sokulungisa
Studio 7 unjani nabasakazi bakho bonke nabalandeli jikelele njani hayi thina siyaphila libingelelwa isithina sikagilidi la ezibuhlungu esizizwayo ukuthi izimbabwe kahle singakomnangagwa izimbabwe letho ukuthi singakomnangagwa siyidina family akuseyilizwe sokuwumuzwa komnangagwa poke siyababongisa bonke abakomnangagwa kuko konke abakwenzayo unkulunkulu uyeza ukukhangele konke abayeza abakwenzayo uJehova ongahlulwa lutho ukukhangele siza kubona ukuthi kuzogcina ngaphi noma waze izithathu ezigcina ikhanda lenkosi uFaro uFaro naye kwagcina ikhanda waze kwafika isikhathi ukuthi alunge siyeze sake isikhathi
Studio 7 siyabingelela siyabonga kakhulu ngomsebenzi kuyadanisa kakhulu ukuthi abantu bezimbabwe bebone umnangagwa lezanu PF yakhe bezimisela ukuthi bathi bangama president bagcobana bagcotshiwe kumele bavuse enye 45 years phezulu uhluphe kokungaka bengakhanyi lokuthi isikufiso somntwana wesikolo baza sisehlisa kanjani sibe imalini uteacher uzahola malini toqala leyo singakakhulumi ngaloko owawaxaka kudala imfundo umgabe obekwazi ukuyihlonipha akula mntwana ezimbabwe bengafundi kodwa ngegovernment yena leyo kuthiwa yi-new dispensation yabomnangagwa abantwana bethu abasafunde emakhaya ii-school fees ziyadula so behlulwe yi-health sector behlulwa yi-education behlulwa yimigwaqo behlulwe ukukhanda amathuba emisebenzi amakhampani akwabulawayo avalile wonke bengikwabulawa ngiyovota mna kula company khona basebenza kuphi abantu bakithi kuthiwa bebhadala i-fees okay umnangagwa lezanu p f ma ifuna ukubusa ngenkani i-5 years bafuna ukusikhandela ilizwe elinjani ngoba i-election sizama ukuvota sabakhipha nge-election bazifaka ngenkani okay inkani yabo le bafuna izifees ifikise ngathi kumbe bona beyizani ukubelieve gawuli bafuna ilizwe leli ngenkani le abafuna ukuyenza kuze kuyofika kuphi sicela basiphendule khona ntezana ukuthi i-5 years laba ebambe ngenkani beyithathela uchamisa bafuna ukwenzani ngayo ngoba ilizwe leli libahlulile lababona noma beyiziphofu manje sebeyabona ukuthi bazimpumputhe kodwa babona ilizwe leli liyabahlula so sicela usiphendule ukuthi bafuna ukwenzani ilizwe lelo
sanibonani kustudio 7 linjani kodwa abantu bakithi hayiye siyayizindaba kapresident Mnangagwa ogcoba abantu bangakhi bafaka abantu bakhe bezikhundleni ha vele into yabo beke lokho evisela imigxagxagxa yamaxhewu khona la yini into ayenzayo 43 years be akulanto eyenziwe laphana sizozothwala nzima nje amajespala street ha lapha sithwele imbawula abantu bakithi sithwele imbawula akunanto eyenziwayo bazidlela nje imali bayenza ukuthi bantshontshe kahle nokuvota nje sidlalisa izikhathi zethu sithi siyavota sivotelani idoti yodwa leyo hayi laba kunzima la hayi libayikele kahle namasela ngamasela ahlale sidla ngoba into zokusela akulanto esizabenza yona ngoba bona bathembe yonke i-security ngeyabo qholo sejohan lesi
ye ngilele efundleni basakazi bantu bakithi mina ngokubona kwami angiboni impela ukuthi kusesekhona umuntu ongathi ihamba acaba ukuthi izano kukhona okunye engasakwenza eZimbabwe kodwa ehamba ecaba ukuthi izano isengathuthukisa ilizwe khangeka le cabinet yakho nefakweyo umuntu wanozulisela abantu bakhe abayenza bonke amadili yibo futhi obabisileyo kambe khona laphana mpela ukhona umuntu mpela ocabangayo ongacabanga ukuthi kudlaba le ntuthuko ilizwe nje liyabonakala ukuthi liguqa ngamadolo okunye njalo futhi kanti umehluko wefazi le 5 brigade ngicabanga ukuthi into efanayo ngoba i-5 brigade into eyayibunjwe ukuthi izoqeda abantu abaphikisana lo government ifazi layo ibunjele ukuthi khona izothumba abantu abaphikisana lo government ngalokho kuyabonakala ukuthi ilizwe asiyindawo izano kungeke kuvuke namhlanje ukuthi izathuthukisa ilizwe njalo futhi uma ngempela izano ilawo ama-supporters ayo katokwenza be-forced abantu ukuthi bebala ndele yini okwenza ifazi yayi ivotisa abantu ngenkani yini bona amasupporters belawo kuyacaca mpela ukuthi kuliqiniso ukuthi amasupporters abanawo babamba abantu ngenkani yikho mpela sikubonayo laphana kodwa abantu abasacabanga ukuthi kuzaba lentuthuko abakhohle bephinde
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngenombolo ze WhatsApp ezithi +1 202 465 0318
Kwa Bengitapu vela ngiyabakola amayelo abamnyama njengeCoca-Cola ingapha la ngapha njengamabire enqola Ngikhonje njengawindo mthoba Ngikhonje njengawindo mthoba Zwa Ngikhonje njengawindo mthoba Zwa Ngikhonje njengawindo mthoba Manai Ngikhonje njengawindo mthoba Zwa Ngikhonje njengawindo mthoba Zwa Ngikhonje njengawindo mthoba Zwa
konje njengowindo umchova ingoma kama 99 isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande nesithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa silazo ezinye ntambama ngo half past 7.